awenza ke leyo lokhala kulunganga kuyayangisa ikakhulu sisesikhathini sokuthi eZimbabwe kulabantu bemzini abavela emazweni athiyeneyo into yenzakeleyo leyo libingamelanga yenzakale phambi komphakathi phambi kwabathathi bendaba ngendlela okwenzakale ngayo.
Amapolisa athi ulecala eli owalidala ngo 2020 ngelani lelo cala uyalazi?
Ngilacala engilalo abacala babengethela wona engawamanga wonke alahlwa ngamakhothi eZimbabwe. Ngilacala engilalo namapolisa ngilasikweleti emapolisa.
Kathesi lapho okhona ungathi usafe yini, kanti njalo njengoba besebevezile ukuthi bayakudinga uzahamba yini emapholiseni?
Lapho engikhona ngisafe khonokho nje kweZimbabwe. Amapholisa mina akulacala engilalo lamapholisa, iwaranti leyana abayikhiphileyo ngiyamanga. Bona ungale bayikhiphe ngesizathu sokuthi sebeyangeka ngendlela ababephathe ngayo umsebenzi wabo phambi kwamajenalithi, sebefuna ukuthi bajikele kimi kukhanya ungani mina yimi engiyilecala. Bona beyibo abayenze into eyangisayo.
Ulokhu ucabanga ukuthi bebezama ukuwuthumba?
Ebevele belande ukuzongithumba ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi mina yimi engizimiseleyo ukukhuluma phambi komphakathi, ukukhuluma ngincedisa ukuthi kokhona ihlelo lokhetho luhambe kuhle. Ubaba umongameli uNelson Chamisa esicabanga ukuthi ngiyowinileyo ethulwe abe nguye umkhokheli welizwe njengempumela esikhangele ukuthi iphume kuyiyo kukhetho lwedlulileyo.